So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalele ephalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo.
Ngobazana nje ukuthi iZANU-PF kathesithatha phela abantu e-Mount Darwin ibalethe e-Country Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begogwe bethatha egogwe befakwa e-Country Park.
Ivandla le-CCC lithi idalele ephalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa yisisekelo sombuso.
Konke lokho abantu bakubona ngani iparlamenti ngeconstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi thungamele ingene zonke izindawo ibuyizelwe abantu ukuthi iqiniso yileli.
Uhulumende weZimbabwe uthi izolo eHarare usayinelane izivumelwano loweMozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa loso wabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi.
Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili.
Inkosana yakweleNgilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela parliament kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo uChamisa uthe lapho amalunga alelidale ekhulumisana ngomthetho ololongwayo Electoral Reforms and Amendment Bill kumele enze umthetho uvumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Uthi njalo kumele iParliamente yenze kube lula ukufinyelela ugwalo lwe-voters roll kungela migoqo, kanti njalo izinduna lazo zenqatshelwe ukusebenzelana leZANU-PF ukudinga amavoti. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sweet and Jirowodza yena ogcizelele amazwi kaChamisa.
Ama-reforms aqakathekile, ama-reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzelela ukuthi iZANU-PF yabifuna yona ukuthi izenze ichila moya, izenze uNompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichila moya iphinde ibe nguFelix Tankawarima ibe ngu-referee esikhathi sinye. iZANU-PF yakuqakathekile ukuthi ikhethe lokho ifunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi uNompembe kanobhutshuzwayo. Bese sinanzelela futhi ukuthi oyabo qakathekile khona phana imithetho electoral reform ezakhayanani le-residence lokuthi abantu abavotayo esigabeni ngobani. Ngoba sinanzelela ukuthi iZANU-PF kathesithatha phela abantu e-Mount Darwin ibalethe e-Country Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begogwe bethatha egogwe befakwa e-Country Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho e-Country Park. bona ukuthi imithetho le vele ayisiyo umthetho ukuthi nxa sisiya kwamanye amazwe umbeni sesifaka umthetho o-United Nations okhetho umbeni owe-SADC. Bona ukuthi ukwenziwa yi-ZANU-PF vele into esolwayo.
UChamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU-PF yakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote, ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe nalabo abahamba beyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote, ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho namapholisa ababethunywe yi-government emsebenzini, ibo bodwa abavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, zananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, banje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU-PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kubulawayo, abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU-PF, yibo kodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota yibo abantu ababebanjela ubhulo.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo nobhala obona ukuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF, umnumzana Obethe Mpofu.
Ama-reforms njengoba sisho ukuthi kumele kukhulunywe ngawo kuparliament, abameli beparlamente abe-CCC labezana yiyo indlu elayilungele lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe phambilini kokhetho?
Thina sisebenzisa le ndlela esebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo kuparlamente, and eparlamente kule program ihlelo abazilandelayo kukhulunywe ngodaba olungathi kumele okungabe kufuna ukukhulunywa ngalo. Kumele bona amalunga eparlamente la afuna ama-reforms bafuna kukhulunywa ngalo bakufake ku-agenda yakhona. Lokho kuthiwa khona i-order paper. Nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi babone ukuthi kungafakwa njani. Yinto okumele bayenze bona njengokubona kwabo, njengokumeleka kwabo abantu, nothi ukuthi ingalungi ngaphandle iparlamente. Kumele iparlamente ibe yiyo ezinezinto zonke ababona ukuthi kahle ka.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe loZulu nje bavunyelwe ukuxazulula, ukuhlaziya rather, bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokhu ngathi yinto elungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yiparlamente. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni sithi hayi lokho sekumele abantu bavote, abantu bengavoti, abediaspora zimbaba. Kumele indaba leyisuke ephalamende iye emthethweni njengoba iphalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ephalamende abakhona.
Lo-ke ngumnumzana Obethe Mpofu, unobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi idale lephalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-gold mafia ngoba lilamandla elawaphiwa isisekelo sombuso. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise ngomvulo ukuthi usecebise idale ukuthi lithiyane lokucubungula udaba lokuntshontshwa kwegolide lithengiswa ngemali engcolileyo ukuze ihlambuluke. Ke sizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulukandaba abantu babamba umlomo wangaphansi besizwa ukuthi uSpeaker of Parliament ubaba uMdenda unqabile ukuthi indaba le iqoqwe eParliament. Abantu bayasibuza njalo bayadungeka ukuthi kwenzelwani njengoba iParliament kuchapter 6 section 119 umsebenzi weParliament esithi the roles of the Parliament. Khona phana kule umsebenzi emthathu sibili efakiweyo okuqala singathi kuthiwa i-oversight. I-oversight ngeyokukhangela ukuthi ama-institutions lama-executive asebenza njani. Siphinde sibone ukuthi okwesibili iParliamente iyo eyenza umthetho. Okwesithathu iParliamente ama-members of Parliament yibo abamela abantu uzulu jikelele ngenxa yokuthi sonke singake sahamba singene ku-House of Assembly noma ku-National House or ku-Senate. Yikho ke imisebenzi leyo imithathu efanele ukuthi ifezwe ngama-members of Parliament ukuthi ilizwe libuseke kahle. U-section 119 ye-constitution iyatsho njalo ithi ngizacala ukucela ukubala ngesikhiwa u-3. For the purpose of subsection 2, all institutions and agencies of the state and government at every level are accountable to parliament. Sikhumuthe ithi ingatsha zonke zikahulumende zifanele ukuthi zigobe zilawulwe yiparliament. Yikho ke uma iparliament ifuna ukuthi ixoxe ngobusela lobo obukhiwa benzakala nge golide abayithi igold mafia. Yeah, akukathonisiswa kodwa phela abafani bacubungule ngoba iparlamente yiyo ephiwe umsebenzi lowo nguhulumende njalo yaphiwa yiconstitution yeZimbabwe.
Abantu bayabuza ukubana kanti vele yona iparlamente isingezikhothamathe na njengoba ingabambi ngamandla uhulumende ukuthi acubungule lolu daba.
Konke lokho abantu bakubona ngani iparlamente ngeconstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi ithungamele ingene zonke izindawo ibuyize ibikele abantu ukuthi iqiniso yileli. Umuntu uma engakathonisiswa kalacala kodwa ufanele ukucubungula ungulo okwenziwa kuthiwa yi-investigation ngesikhiwa. Njalo iParliament kusection yokuqala khonaphana ithi iParliament yevikele iconstitution. Iconstitution le fanele ukuthi ivikelwe igcinwe njalo bafeze uhulumende ozinzileyo, uhulumende wabantu. Uma iParliament la isilahlelwa khatshana khonale sebefaka izihlobo zabo ukuthi bacubungule esingathi investigation kambe kuzaphuma. Yikho ibandla labantu CCC ikhala labantu ithi lokho okwenzakalayo yimhlolo njalo asisoze sibone uhulumende ozinzileyo as long as iParliament isisebenza ngokutshelwa ukuthi yenzani lokhu ingalandeli iconstitution. Kuqakathekile ukuthi iParliament ilandele iconstitution ngoba yibo abagcina lokuvikela iconstitution.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe izolo eHarare usayinelane isivumelwano lowe-Mozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa losohabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyuse ofike elizweni izolo njalo ophakathi kokwethekelela ilizwe okwamalanga amathathu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ungathi uyazikhangela izivumelwano ezikhangelane lobuchwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwano ngezanini. Isiyasebenzani zizanceda njani umphakathi. Yebo kambi labo abazi lobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngishilo yokudlelana kwamazi ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe asibathandi, kodwa kanti sincelelane labo. Lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezivumelwano kazilancedo olubambelekayo owakhathizi. Izivumelwano nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho wekalola lo?
Eqinisweni budala kusukela khona le kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owawuthiwa izanu la lalilobudlelwano obukhulu lebutho la se Mozambique ngesikhathi sabo Samora Machel el Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babo ngobezikhali zempi kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli amaPhuthukezi eMozambique lamangisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube lobudlelwano bokuthuthwa mbe bokuthwalwa kwamafutha esuke eBhayira ngempompile kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe siwathola endaweni ezithiyeneyo. Qathekileke ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona bugcinwe kahle, ngoba nathina phela andiyilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelana elawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokhu esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye obuqakathekileyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ingasatsho-ke lokuthi-ke vele-ke imingcelele layo yaphongwehlukanisa abantu, ungakhangela kwoManica province eMozambique leManicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho ngendlela ngobunye ubudlelwano obungaba khona-ke lobo. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingaba la kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi lapha eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ukungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singohwayibheji okwakhathesi kasilalutho, singazi kwelizayo, kodwa okwakhathesi
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iCommission yezenkohlakalo eZak seyabopha abantu abedlula amakhulu amane 400 kusukela ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba lobulembu helenewszimbabwe.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere utshele umhlangano we-United Nations kwele-Switzerland izolo ukuthi eleZimbabwe likhokhelwa ngohulumende olocubu olwedlula uhulumende kamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Ngisabingelela msakazwe. Sicela ukubuza ubaba lo ukuthi ngubhodloza Sibanda ukuthi ucubungulazi phezombusazwe ngaphandle kokuthi ukhulumela izani. Kusho ukuthi vele yena kahle 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 vuma ukuthi lawo sefana labo malakhi inkomo. Labo bonke laba abakhulumela izani labo belief gawule. Ngeke sitshele ukuthi kumele TCC ikhombisa amagama ukapitol ungakabi khona ukuthi soloku kusasa. Amagama singakhipha namhlanje TCC kuvuka kuvota. Akusho lutho lokho. So engasitshethi izani PF sinqobile ngoba sikhipha amagama si TCC yena izani PF ayebona inqoba nini ukhetho since 1980. Yena akathi izani yakhe bazoriga ukhetho ngoba TCC ayifaka ngamagama. Becatshe ngakho bethi TCC ngakhipha amagama sesiba rigile sesibadli. Hayi ukuthi izani PF ngadli TCC ngefriend fair election. Hayi ubaba uSibanda akazikhulumele izani PF yakhe njengabo belief gawule ngathini ukucungula ezombusazwe. Engakwenzi lokho ngoba vele siyambona vethu ungwezani dlala ngabantu nje ukuthiwa ngumfundisi yini siyabona
basakazi bethu abahle lami lonke balaleli bakastudio 7 siyalibingelela ngegaba elihle likajesu ngisithi ukukhalipha kwabe-CCC laba bantu abezanyu bananzelele insiza babachaya khona abantu bawina so bahlezi kade sibafuna ukuchaya futhi ukuthi bethusele abantu ukuthi bewina so ibhora leli lidlalwa ngokukhalipha lidlalwa ngokukhalipha ngokubana bona bayakwazi ukuthi ngokuchaya yikho abantu bayethusele kakhulu thina emaphandleni lapha siyethusele ukuthi singethusela sibavukele so ngokunjalo bakithi kunzima kubonwa yithi impilo esesidlulekiyo singayenwa ngokukwevuka kusenzakala namhla esesithengisa izulu lomhlaba kathi insuku zonke lezi 43 years izulu lomhlaba besingalibona asingayenwa njengabantwana abancane abafake izibidi emlonyeni asiyikhipheni izanyu asiyikhipheni singabuyeli muva phansi lezizanyu zayiphumele ayiphumele emthwaqana yabo phansi lezizanyu asiyikhipheni asibambaneni sonkeni sibe munye sibe moya munye ebhokisini sonke sidlale sikudlalayo yebo wathi ngahamba emgaqweni singabezanyu ngabe sirobha besabutshaya kodwa bakithi ebabhokisini ebhokisini esibatshengisele izigulu zenyoka
salibonani 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 kustudio 7 njani nonke kumahlabezeli kustudio 7 nawo siyajabula mpela kuba lo hlelo olunjengolwenu studio 7 siyajabula kakhulu siyajabula kakhulu bohlelo lwestudio 7 okhuluma nguhlabangane ujacob hlabangane siyabonga amahlabezulu kakhulu ukusazisa izindaba ngemihla ngemihla ngijabule kakhulu nama ungene ehlelweni kakhulu studio 7 isambulela okufihliweyo istudio 7 isikela iqiniso istudio 7 isazisa konke okuyikho elizweni lethu ezimbabwe siyajabula kakhulu phambili ngestudio 7 bantu bakithi siyabonga ngaphela amandla studio 7 siyabonga
studio 7 studio 7 ndichona njani elingelela amagumbi wonke amanomhlaba sithi hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu lisenzela wona unkulunkulu ungayeli ukhokhelela izikhathi zonke into nje ngathanda ndokudana kakhulu ngogawulelwa ukukhuluma amanga maye khuluma ngendaba yokuthi umnangagwa welaphisa uthwangarayi hey awuzanzisa ubuhlungu amanga akhe aluhlaza joko 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 umnangagula amanga uthwangarayi ngathi wabulawa yibo yena ebese sithi umnangagwa mlaphisa emlaphisa unganxa wamlaphisa nto uthwangarayi sowafa umuntu lo walwa izanu p f la basizisa ubuhlungu umnangagwa kulanto vela loncedo ngayelizweni lakithi abantu bayahlupheka kakhulu akulanto ayenzile ebukekayo ekhona elizweni ngaphandle kokubukeka kwake ukubopha abantu kuphela yikho kukhona akwenzayo ukubopha abantu abafake emajele ngani into le iyamchaza yena nxa ebona abantu bebhadle emajele bengelamacala kuye kumnandi uyakholisa ubona ngani uzesatshwa kodwa into nje mina engikhulume ebantwini abantu bengabi lokwesaba kuyadlula lokhuyana akwenzayo abantu bezimbabwe bazimisele bekhethweni bavote uhulumende abamfuna bayabona into ezenzakalayo akulanto enhla yenza endaweni ezingcolileyo uyatholakala endaweni ezingalunganga utholakala khonapho kodwa ezikhangelane lelizwe ukuthi amele abantu bakhe akabameli abantu bayahlupheka elizweni yasidanisa kakhulu lokho ukuthi bahlezi ngamanga ogawula abakebekele amanga hlabe sitela amanga sikhaphazelela amanga yabathina ngiyabonga kakho
ye mbingelela enkundleni lingabe litshona njani basakazi okhulumayo engumantsheza hayi gawule ususwele lapho ozacatsha khona gawule kambe abantu abathethe imali okwedlula bonke abantu emhlabeni ngobani abantu abeqembu elibusayo abezano PF manje i-opposition party izakhuphulani ngoba abantu be-opposition labantu baseZimbabwe abalayo imali yoku-owner amashopu. Amashopu wonke lamathaka angene elizweni ethwele impahla ngawo abantu bezano. Abantu bezano amaminista yibo abakhuphula izinto gawule. Suswele lokuthi uzangena ngapi gawule, susithi khona abantu bakhuphula ngoba baya ekhethweni. Shemu ngawe gawule shemu. Uyazi ukwehluleka kulamanyala, uyagcina usudobha lokhu lalokhu lalokhu uzama ukuzika ngakho usucatsha ngomunwe. Gawule abantu abalamabhizinisi aba-owner yonke into ngabantu bezano PF. Omunye wakhona nguwe okhuphula izinto ube sucatsha ngomunwe uthi ngabantu be-opposition kumbe uthi ngabantu baseZimbabwe. Inkinga yenu leyo elinayo elicabanga ukuthi umuntu waseZimbabwe kufanele bonakale ukusapota izano yiluhlupho elinalo gawule cacha ngumunwe.
Lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosana yesikhosini sakweLengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Unina kaPrince, uPrincess Diana, wafa ngemva kwengozi yemota eyayixotshaniswa ngonozindaba ngomnyaka ka-1997. Kodwa amapholisa eNew York athi bekungela ngozi ebangelwe ngabezindaba laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Udaba lokuxotshaniswa kukaHenry lonkosikazi wakhe bexotshaniswa ngamapaparazzi ludaba oluyilo olwenza ukuthi uHenry agcine esesuka lapha elizweni laseNgilandi athuthele elizweni laseMelika ngoba into leyi ihlala kuyinto ahlale khuluma ngayo sonke isikhathi ukuthi ngendlela abakhanya abepaparazzi belandelela impilo yakhe njalo noma behlala becubungula impilo yakhe wesabela ukuthi sekungamala kwenzeka lokho okwenzakalayo kumama wakhe okuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi okutshengisela sobala ukuthi yinto esasekhona emqondweni wakhe njalo yinto angakhohlwanga ngayo.
Siyabona ukuthi kuthiwa babuziwe uyise kunye labafowabo bakaPrince ngendaba yenale bathi bona kabafuni ukukhuluma ngayo. Kungakutshengisani lokho?
Impi yomdeni le ekaHarry lomdeni wakhe into yakhona ikhanya iqhubekela phambili ngoba sekuye kwabe lempawu eziningi kakhulu ukuthi nxa bephendula ngaleyo ndlela akumangalisi ngoba ngisho langelanga mhla ubaba wakhe egcotshwa ukuba ngu-king sabona lapha ukuthi uHarry wayehlele emuva lapho wayehleli nje kwakungafanelanga ukuthi yena njengendodana yakhe wayefanele ukuthi ngabe ukuthi wayeku-front row njalo wayefanele ukuthi ngabe laye wahamba wayaguqa laphana kubaba wakhe wayabingelela ubaba wakhe ngesikhathi esethethe noma ngithi esegcotshiwe ukuba yi-king kodwa azange sakubona kusenzakala lokho noma ngesikhathi engena wangena nje ezigambela nje engathi ngumuntu mahlayana kukati ngumntwana wakhe uKing okutshengisela sobala ukuthi umbango okhona laphana mkhulu kakhulu njalo asazi ukuthi njengoba uQueen Elizabeth yena engasekho owayebonakala enguye owayengenelisa ukuthi akulungise lokhu ukuthi kuzaqhubeka kunjalo ukuze kube nini. Kodwa-ke ngendlela okwenzakala ngakhona sekule division enkulu kakhulu phakathi kukaHarry lomfowabo
lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olandela izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho luzayo lube ngolukhululekileyo. Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa isisekelo sombuso welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo. Ngisithi asidibanini njalo sikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, abanganelisanga ukuzwa indaba www.voandebele.com.